Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-24 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usevalise ezinye izikolo kwezinye izigaba walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Amabandla ezombusazwe asiphoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo.
iZANU-PF ibamba abantu ngamanda, ibatshela ukuthi bethenga amakhadi eZANU-PF, ibatshela ukuthi beregister ukuvota kuward 1.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi akusilo qiniso.
iZANU-PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo. Abantu babhadala ekhansilini, yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.
Agambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumkamongameli weMelika unkosikazi Jill Biden obeka makhelwane eNamibia kungakusichone.
Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke lamazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe unzinyo lolabalwenzileyo abalivakashelelani lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevalise izikolo kwezinye izigaba zelizwe walungiselela indawo zokuphephela ngoba kusesatshelwa ukuthi izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingana lamuhla. Ezinye indawo zokuphephela esigabeni seMatabeleland South izikolo, amaklinika lezinye izindlu. Iphephandaba leHerald lithi izikolo zezigaba eziyisithupha ezibalisa iManicaland, Maswingo, Matabeleland South, Mashonaland East, Mashonaland Central leHarare abantwana abayi esikolo lamhlanje, kodwa abamaboarding baza kuba behlezi ezikolo bengafundi besendlini. Abantu abathengisa ezitaladeni sika 5th Avenue kobulawayo ababikwa bevale kwezinye bevela kwezinye izigaba zelizwe njalo besekela ibandla leZANU-PF babikwa besethesa icala ibandla leCCC ukuthi yilo elikhuthaze amapolisa ukuthi axotshe abathengisayo laba. Kubikwa kulimele abanye abathengisayo lamapolisa kamanispala. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu utshele iStudio 7 ukuthi abanye abathengisayo laba balala ezitaladini okuyikwephula imithetho yaleli dolobho, yikho bedudulwa. Uphinde wathi balethemba lokuthi umkhankaso abawusungule izolo wokududula laba bantu uzaphumelela. Isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso okwetheswa icala ibandla leCCC ngoba uhlelo lokududula abathengisayo laba lwasungulwa nguhulumende.
Ilunga leZANU-PF lo minister we small and medium enterprises development u Stembiso Nyoni watshela amapolisa labo makhokhoba abe city council ukuthi bekhiphe abantu abathengisayo esitradeni. Ukhona odujuliweyo, abantu abeZANU-PF sebezama ukuthi begcone iCitizens for Coalition for Change besithi yiyo ebangele lokho. Lokhu siyakwala, thina silamandla okutshela amapolisa ukuthi abe lodlame kuZulu sila ministry esi controlayo engayenza ukuthi abantu besuse ezidaradeni thina sila ngama councilor njalo ama councilor yethu kavuma ukuthi abantu bekhitshe ezidaradeni into esikhona nje ukuthi iZANU PF iyakampena iZANU PF ibamba abantu ngamanda ibatshela ukuthi bethenga ama cards eZANU PF ibatshela ukuthi be register ukuvota ku ward 1 iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo besole iCitizens Coalition for Change iZANU PF ifisa yona ukuthi abantu bakobulawayo bethelele iCitizens Coalition for Change libe libandla elisolwayo kodwa lokho akusoze kwenzakale ngoba abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF yela manga abantu bayazi mhlophe ukuthi iZANU PF iyo ethume omakhokhobo ukuthi bakhiphe abantu esitaladeni
sizwa kuthiwa kukhona ukungezwani phakathi kwamapolisa kamanisipala labantu bona laba kade betshengisela bathini kathi ngodaba lwamapolisa la
siyakuzange kube lokutshengisela into eyenzakeleyo ukuthi amapolisa awe riot labo makhokhoba babambeni lamhla basusa abantu esitaladeni ku 5th Avenue into esuka yenzakala kwaba lelunga leZANU PF elitshele ama vendors ukuthi bengasuki esitaladeni khonoko besenzela ukuthi betshele uZulu Amanga ukuthi iCitizens Coalition for Change here ethume abe riot police labo makhokho ukuthi besusa abantu esitaladeni into emqoka ukuthi uMinister Sthembiso Nyoni nguye owafaka leso sinqumo watshela iCity Council omakhokhoba ukuthi besuse abantu esitaladeni so amanga lawo esiwabonayo vele ngokuzama ukungcolisa ibandla lethu eleCitizens Coalition for Change njalo ngakhangela iCity Council yakobulawayo ilama councilor angu 8 kuphela awe Citizens Coalition for Change idolobho lakobulawayo lilama councilor angu 29 so zonanzela ukuthi ama councilor ayi 8 ngeke akwanise ukuthi abeke isinqumo sokuthi abantu bekhitshwe esitaladeni lokho elikuzwe emsakazweni ukhunywa yeZANU PF ngamanga vele sokuyinjwayela iZANU PF iqamba amanga kakhulu ifuna ithandwe ngamanga into esenzakele uMinister Sthembiso Nyoni into ayibekileyo iyenza ukuthi namuhla omunye umuntu adutshulwe aluba uSthembiso Nyoni kakhulumanga ukuthi abantu besuse esitaradeni aluba namhlanje asila muntu odutshulwe amapolisi unalawo awe City Council.
Hello ke ngumnunzana Swithan Chirota isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lesiphatha amandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi ngamanga ukuthi abantu laba ngamalunga ebandla leZANU PF.
iZANU PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaradini lo ngumsebenzi weCity Council umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaradini angithi iCity Council iyanika lokunodwa ngamabase okuthengisela khona abantu babhadala ecouncilini ngale bengabe bekhona abantu abayenza ukuhuquluza besenza icorruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU PF mhlawumbe iyo ezabavikela asisebenzi njalo thina sisebenza silandela umthetho dathi nxa sinje sinakuthi sicelele abantu bethu ecouncilini indawo zokuthengisela noma nje sivame ukubana si-encourage ukubana omnye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho so loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu bana bethengisele ezitradini well okwamakhadi njengama badlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho kulabantu khona kwesisikhathi kulula abantu kulanda abantu laba abasebenzela khona kwenza into ungawaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni imoli zabo ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevunyela ukuthi bekwenze khonokwana sibabisele eduze njengakhona okwenziwa yizek kumbe abakomsitheli ukuthi kwesisikhathi bayacela ubana baphume emahofisini abo balanda abantu ukuthi kwenza ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo bebathathisa ama-birth certificate bebarejistisa ukuvota lento ezinjalo so lathi sivunyele ubana sikwenze khonokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona sibathathisele amakhadi kwenza ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imango emide besiya emahofisini ethu kodwa njengoba ngitshilo ekuthengiseni iZANU PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa
Aloge ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isisole ukudutshulwa kwabantu abaphila ngokuzithengisela esitaladeni ngamapholisa kamanisipala kanye lakahulumende ebaxotsha lapho abathengisela khona. Okuningi asikuzweni kungxoxo enzwe nguNtungameli Nkomo Studio 7 lomnumzana Ambrose Sibindi.
Abantu abo basebegcwala ezitaradeni. Elesikhanile kakhulu ukuthi abantu bona banakho kufanele kube le ndlela yokuthi bakhutshwe bayefakwa kwenye indawo. Okuba nzima ukuthi ungabonga ukubakhupha kuphela ubaxotsha uze ukuthi bazabuya ma. Ngoba sinazeli bona banabantu kuyindlela abaphila ngayo lokuthi babhadale amarenti, babhadale ama-school fees, babhadale ezinomimithewa abazidingayo imali yena bayithola khonapha. So ke siyashakuqhaza ukuthi hayi abantu akube nesilele khulumzane lokuthi ayidalo. Kubona ukuthi indaba le iresolva njani abantu abanabakhonde kweyindawo ngoba nokusukuluzana kuba le ngozi yokuthi iproperty iyalimala abantu bayalimala irenti yalahleka kube futhi abanye abantu abavela laba abasengozini. So kuyikho ke njengezimpazo khonge sithi hayi iyasikhayela ukuthi kube lokuzibhaqunyalo kubana kodwa kuthi abantu kube le ndlela yokukhulumisana.
Ubona alubana bethe bakhitshwa khonapho abathengisela khona besiyahlaliswa kwezinye indawo kungaba ngaphi lapho Sibindi ngoba egodini siyabona lalamhla lokho kungakapheli.
Ye, uhlupho esilandele lokuthi kathesi abantu abana bakhutshwa ngale kodwa sinandela futhi nangale ukuthi lapho abantu ababethengisela khona egodini akukapheli. Okunye okwenza abantu bazathi bavutha inkomo ukuthi manje kwenzakala. Aluba ikhansili yaqala ime ithethe indaba egodini ngale ngaziqeda egodini abantu bafake khona phana. Sethu kubona abantu abantu bengahlwa ngoba indawo zokuthi abantu bangayi bangabizinengi zona. Ngoba uhlupho esilandele ukuthi abantu bakwale ukuthi kukhulutshwane labo bafunde ukuthi imali ayikho kuphela edorobheni lapha esithi nayo central business district wanazela sama-complex abantu bangahanisa khona ngale lezi yindawo ezinzi abantu abangayakhona kodwa wakhathi ezikuthi engxenye aluba indawo yegodini yena yaphela abantu bafake khona abantu abafakwayo seso laba nanzela bangafakwanga manje ukuthi bajujule ngale egodini futhi beyakangeni sibona ngathi kokwenza ubona ngathi abantu baxokozela bengabe ukusuka ngoba bona ngathi ibona ngathi beqoda bengakuyambe nokhansili eleyi indawo abayezele bethiyo abangahlali kiyo.
Uhulumende yena esingathi i-central government kule ndlela engangenela ngayo yini lapha baba Sibindi ibe ngumlamlankunzi kumbe layo iyaphatheka kulolu daba.
I-central government phela singakhohlwa ukuthi lo nto besikhuluma ngalo abantu besiyagcwala ezitaladeni bedinga imali imbangela enkulu nguhulumende mani kuyananzela ukuthi ngeke kulawa besihlazi ukuba nathi yindawo iqakathekileyo okuthiwa i-industrial hub ngezi ndlela abantu abaningi lapha eZimbabwe nxa ukhuluma nge-industry bukhuluma ngobulawayo. So abantu bona abanye sebabona begele ezitaladeni ngabantu ababesebe amakhampani akobulawa makhaya la makhampani amaningi ayeqatha abantu ama-4,000 ama-3,000 kodwa lawo makhampani avala ngaseso kungamatshethi. So sithi nohulumende lawo lomlando ngoba okwenza amakhampani avale kuyindlela yohulumende awuyehluleka ukuba ngezomnotho obuhle amakhampani acine evali kodwa ukuthi uhulumende yena lawo belomlando wokuthi engxenye azame ukuthi azomlamulankoni kodwa kuyaqiniswa ukuthi lapha yena umi ngakhe lamlandani inkunzi ukuthi yabeleke ukuthi ama-industry avalwa abantu abanabafume babuyele ababesebenza khona nokungenza izinto zibe njalo ngaphandle kwakho nokwakhona uhulumende yenza ngoba ungakhayela laye zeindawo ezinenza lezi ehluleka ukusebenza kuhle ema ukuthi laye ezomnotho ziyamehlula.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU. Lokho esikudaba lunye izakhamizi zakobulawayo zithi kuyadanisa ukuthi iCouncil yaleli dolobho ayilamandla ukuxotsha kokuphela abathengisa impahla ezehlukeneyo phakathi kwedolobho bengelamvumo njengalokho kwenzakale izolo baze babuyele endaweni zabo zokuthengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesi phathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Komazana.
Mina njengezakhamizi ebethi kukhangeleke sekukhangeleyo yikuthi sifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila leli dorobho abaselamandla abaselakho kokutho ngaleli dorobho njengabantu esabaphethayo ukuthi ngama-sitfakazi yona nalinto kuyokwenzeka muva sithandekile kwabizwa umhlangano kwabizwa namapholisa la nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano kawusaphumelelanga bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho kuthene neprovinsi lakanye kwaba yisizathu sokungayiphambili kwalowo mhlangano. Kwakhomba mhlophe ukuthi abalawo amandla bakhona abalamandla bokutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhangele yibo.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Sikwabaze kakhulu, sixoxisane nakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona limpilo. Kutho ukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now, ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yephepha sizaxoxisana ngakho kabani kakhulu ukuthi nxa kunje hayi ekhawunsini yakobulawayo usengoluyiphathi.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo laphana?
Bayaphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlalise ndawo lapho abazihlalise khona, akekho omunye ongaziye wangakibo ongaba khonapho. Isiphenduke leso sithithi kumbe lokho kudabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona, abadluli kukhawunsili ukuze be lapho abathengisela khona. Yinto kusolakala kakhulu boy thina njengezakhamuzi asikhangeleli ukuthi kube labantu okuthiwa bahlezi laphana nebaphile laphana ngokuthi ngabavela kuliphi uhlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibona ngani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansile nemezela umhlangano wamazendazi ngelangelithile zibize zonke inhlanganiso lamazenda zonke abuye. Kube labanye abantu ababuyayo bethi kuwona lo mhlangano thina kasiphulumi zipho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembise izile layo walolonga kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi bazenzakale uqinisile yini kuvuzizele engadulanga kulabo abakhangele ubulawayo kulelo gaxa leleyo phathi yakubo. Yikho laye kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kakukho kwasala kuthetha kumbe okathethayo. Ubulawayo kasiyomuntu wokulwisana kumbe owe-violence kuyabe sekumele ukuthi sihlale phansi labo labo abakhulu abakhiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayenzi lito lwana engaphoni. Yikho sesekukhangelele ukuthi imbize kumbe simnyuke loba sibonane laye ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane laye.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhonale koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili awe Harare, u-Elvis Borweri loTafatswa Matoro, ababotshwe ngemva kokutshaya umkhokheli wenhlanganiso yamapostori for ED, umnumzana Lloyd Gwazira. Ababili laba babikwa bethese uGwazira icala lobuthakathi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa usenikeze izibhedlela zakoBulawayo leHarare impuphu lerayisi yokuphekela izigulane. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 njani? Hayi okhulumayo ngusiba likhulu, umfokanyoni. Ngiyazizwa izikhulumi lapha. Ziphatheke kabi ngento engiyikhulumileyo ukuthi mina ngithi MDC ayisenzeli lutho. Yebo nami ngiyezwa lithi lina imali yonke isuka eHarare. So madoda, usho ukuthi labo belichaza ukuthi i-CCC idla imali yabantu. Ngoba uma bengaholiswa ileyo mali, so imoto lezi ezinkulu lizithenga ngani? Imizi le mkhulu liyakha ngani? Konke lokho sibona ninakho lile zitolo liyakha ngani? kushuthi niwaba alikholisi imali ukuthatha abe wenza lokho elikwenza lingama MP SCCC yabo councilor abalokho lingazodlala ngabantu lina kushuthi liza number 2 ukushuya abantu bayaphuma kuzani beza kini ngabe bezo bengathi bayaphikisa kodwa yosenza lokho ha sesikubonile konke lokho into esingayitsho thina sithi ay iMRP abantu esibaziyo siyobafaka abazokulwa ngale abayeleli abayeli kuyakudlimali bayeli kuyakulwa ekufukhululwa abantu abancindezelweyo nina lokho likhuluma kweni lokuthi ikhuphizana yakhiphizana njalo iwumfo wenu angeke liyikhiphe ngokwadlala yonke imali mali ingaholiswa liyithatha aphi imali yokwenza konke lokho esikubona
ye ninjani hayi ngiyayizwa le ndaba kamnankagwa esuka le eHarare esiya-adresa abantu belipane kini ethi uselebrate uRobert Mugabe useleplethwani lwana umuntu lwana ngoba nguye wabulala abantu abantu nabo bayaya khona uyazi abantu sometimes hayi angazi noma mhlawumbe baya ngoba besazi ukuthi uma sebengena kubalot bazokwenza ezibukwayo bengamvoteli umnankagwa ngoba vela akumelanga bemvotele yezwa nalentsha lesibrenoshwe izano bancoma umnankagwa hayi uyazi kodwa abantu bakithi bazofa bengabayanga hayi ma uhamba ngale ndlela abantu kumele bebone ukuthi yini eyenza kube nezidakamizwa hhayi kusiba nezidakanelo angithi abantu abanamsebenzi le intsha ekhulaka ayinamsebenzi ayinafock off iyahlupheka umuntu abe-stressed abe ne-depression egcine ethi ngcono mbheme yayibona le nto leyo so ayisebenzi le nto yokuthi kona abantu bejabulele ukuthi umnankagwa uhambe elipane wa-adresa abantu umuntu wabulala abantu bakithi wabulala abantu elipane abantu bagijima besiyagcwala mbekulandu
salibonani salibonani studio 7 siyaphila thini igama ngo-big boy dubisibongo uzalwa senkayi esigabeni sakwesikhobokhobo kochisa hhayi bazali into ekhona lapha mina engingakhuluma ngayo engiyibona imbi kakhulu eyenzakalayo hhayi ikakhulu thina ngapha kwelakithi isayithi inkayi yonke akufile bazali asilamgwaqo izikolo kazikho zona ezazikhona ezikasmith zikhatshana khatshana abantwana vele bahamba vele akunzima kakhulu so lazo ezikhona vele zonezo ziyadilika imigwaqo vele angikhulumi sokufile akulamabriji amabriji akhona yona lawa abenzayo ngezandla okugqitshelwa khona ngenhlabathi ngamafotsholo amabhasi ayehluleka ukuhamba loba ongaba le bhasi entsha oyifuna ukuthi angayifaka kulwana umgwaqo wasenkayi amboni ukuthi angakumela lokhuyana ngoba vela kula mgwaqo laphana so mina angazi ukuthi kati kwenzakalani nge-government yethu ebusayo le ukuthi thina inkayi vele isifaka nga kumbe yona vele inkayi kayikho kumepu ezimbabwe I don't know ngoba nanku laye mhlawukhana loba esenzana awusozuzwe ekhuluma ngenkayi awusozuthini umgabe laye waze wafe ngakhulumanga ngenkayi umnankagwa laye ozaze ezivele engakhulumanga ngenkayi so angazi ukuthi umuntu ozakhuluma ngenkayi ngoba cela uhulumende ongaba nozwelo wokulungisa inkayi ibe yi-district layo ephakathi kwezimbabwe
Hey sanibonani sanibonani Studio 7 nonke sanibolisa basakazi bethu abahle ngithi hayi siyabonga kakhulu kubafundisi laba abasazi ukuthi uNkulunkulu khona ngempela abafundisi abangalandeli ipolitiki abafundisi abathandaza uNkulunkulu ophilayo abayaziyo ukuthi ibandla liholwa kanjani umuntu obizwa ngomfundisi ngempela hayi laba abafundisi abafana nalo babo sibiza ukuthi unyoni nalo sibiza ukuthi yena ubani bani sibanda ucubungula zombusazo hayi lakwazi bona abafundisi mina ngibona ukuthi amabandla abo yangamabandla ngempela noma kusontwane lapho ngoba uyabona nje ukudlala ipolitiki kuphela lapho abantu labo ngabe ZANPF izikhulumeli zeZANPF bonke bobabili amakhampeni nje ezANPF nasebabandleni nabo ngicawa ukuthi kuyakhampeni okuhlezi nje kufundiswa ngepolitiki hayi ukuthi mhlawumbe kushingayela iBhayibheli bese ngidlulisa lapho ukuthi nango ubaba omdala lapho umongameli wabochuma nabogawule uthi yena abantu mabebuye ezomnotho ziyathuthuka zithuthuka kanjani selungisileni lapha ibhoda yakhe laba bantu abahlukumeza abafowethu laphana futhi ngicabanga ukuthi abantu bakubo khona ngalo bathethe bonke wabagcwalisa laphana bahlukumeza abafowethu abafowethu bathwele nzima laphana i-corruption iningi bese ngibuya emgwaqweni imigwaqo yonke ifila akukho nomgwaqo uthiwa ungcono yonke imigwaqo nje ifile yonke into lapha yashiyo ilungiswa ngu-Smith namanje bona baloko bephethe ilizwe bayehluleka ukulungisa noma yini emashopu ngo-December omunye nomunye una-price control omunye nomunye umuntu uzifakele yakhe i-price ayifunayo hayi ngiyabonga ingabe mude kakhulu kunengikhona engingakusho kodwa ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818 465 0318. Ukwezemelika kambe ukukhekelezwa kwelizwe leZimbabwe ngumongameli welemelika unkosikazi Jill Biden obe komakhelwane eNamibia kungakusitshoni. Unkosikazi Biden ufike kwele Namibia njalo ukhangelelwe ukuya kwele Kenya. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala nje sizonanzelela ukuthi amazwe engantshonalanga wansi kwaba nento elobusanction phakathi ukukhitshwa inyumbazana kwelizwe abazabe besasondela kulelozwe kuze lezo zinto zabo abayifunayo ukuthi zenzeke zenziwe. Njengobani sibona omnangagwa nethimba lakhe ubukhulu balo elezano PF bengabantu abangaphansi konswinyo oluthile yi-America namazwe ase-Europe. Ngaleso sizathu asisoze sibabone vele belivakashela ilizwe laseZimbabwe ngoba babe bexwaya ukuthi kuzabonakala ungathi sebesakha ubudlelwano nalo. Njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi isikhalo siyezwakala emhlabeni esokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Njengoba manje kulungiselela ukuya kuma elections eZimbabwe, siyabona ukuthi amazwe omhlaba ayabona ukuthi kukhona okungekho okungalunganga okuqhubekayo kuleliyane lizwe. Sinanzelele nje futhi ukuthi wonke lamazwe afake abaholi abakhohlakali baseZimbabwe kunswinyo lolu abalwenzileyo abalivakashele leliyane lizwe. Noma besiza e-Afrika bazakhekheleza baye komakhelwane bashiye kunjalo.
Ngokubona kwakho ubona ngani imizamo kamongameli Mnangagwa yokuzama ukuthi akhumisane umlotha lamazwe angentshonalanga?
Khona kuchazaka ukuthi ubudlelwano abulunganga, ubudlelwano abuzukulunga futhi uma ngabe kuyukuthi izano isaqhubeka ngendlela esabukeka ngayo emazweni omhlaba, ukungahloniphi amalungelo esintu, i-corruption, zonke lezo zinto ziza kwenza ukuthi izwe laseZimbabwe lizohlala lilokho kuyilizwe elixwayo ngaso sonke isikhathi. Ende lokho kuphinde kusichazele ukuthi nangokomnotho alisoze lizuze ngoba izikhulu abantu abanemali abakulawo mazwe. Siyazi ke futhi nje njenge-America yizwe elingekubavumela abantu balo ukuthi bezofaka imali ezweni elifana neleseZimbabwe nxa ngabe kukuthi izinto zisaqhubeka ngendlela eziqhubeka ngayo. Kube sokuchazela ke futhi ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka uhlukumezeka ngoba phela awuzukuhlomula ukuthi ukhule, ukuthi uvuseleleke, ukuthi kuze abantu abanezimali bezotshala izimali zabo, ukuthi kwakheke amathuba emsebenzi. Konke lokho siyabona ukuthi kuzaqhubeka kungenzeka ezweni laseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe asephoselana amazwi aqatha phezu kokududulwa kwabathengisa esitaladeni kobulawayo. kodwa ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Libe lempela sonto elithukela, sidibaneni njalo ngomvulo. Igama nguChris Gande.